endaweni zethu lamhlanje imisebenzi ebezilungisa imigwaqo eGwanda kulungiselelwa umhlangano webandla leZANU-PF owe-National People's Congress sezishiye unkuma godigodi kulandela imbiko ethi ibandla leli seliza kwenza umhlangano we-Extraordinary Congress eHarare. Inhlanganiso yentathelo yezindaba eMisa Zimbabwe yenza inhlelo ezivezeluzulu ukukhahlanyezwa okwenzakala ebulenjini be-internet. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla, asixoxeni ngokugqokwa ngabesilisa labesifazana nxa sebelala ntambama. Nxa ulesithandwa sakho kumele ugqoke njani? Isokisi lidingani ekhanda? Ku-Livestock lamuhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ehlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labazama ukuthola amaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-South Africa. Thumelani imilayezelenu ku-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.